Uhlupho oluselizweni lolu kubona ngazathi abaphetheyo bafuna ukubana bexoxisane nabodokotela ngokubethusela, hatshi ngokuthi singancedisana njani ukuze si-adresse iproblem. Yikho njalo nje sizawuthi abantu baxotshiwe imisebenzi, kahle kahle sizawuthi hayi kathesi urhulumente uthi hayi bodokotela mina sengisubsidiza kulokhu lalokho lami sengithatha even amakhosti mchokotho bahlezi bendize emoyeni kodwa bafuna into odokotela benze izinto mahara. Kunzima, ngibona ngazathi uhlupho kakhulu lukuhulumende lwanodokotela. Odokotela ngabantu abasemsebenzini njengazi iziphathamandla zikahulumente ezifuna isile emnandi kodwa zifuna ukuthi labo odokotela benze izinto mahara.
Nxa ukhulumisana lezakhamizi khona ngapho koBulawayo njengomuntu osebenzelana loZulu, ubathini abantu, kuyini okuzwayo?
Abantu bayacaca ukuthi okwenza uhulumende ebehave kanje ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe. So ngoba belatshwa ngaphandle kwelizwe abalandaba lokwenzakala phakathi ebantwini. Yikho okusebantwini kathesi ukuthi hayi labo basemandleni ngoba bona kabalatshwa ekhaya bayelatshwa ngaphandle kwelizwe. So kwenzakala ebantwini ukuthi odokotela kawonamadokotela ezibhedlela bona labantwana babo ngabakufile ngoba bona bengakhona belatshwa ngaphandle kwelizwe.
Inkisela ye-econet babu Masiwa uke wakhulumisana labodokotela laba wathi uyenelisa ukubakhuphulela iholo ababhadale yena okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo, kodwa bakwalile lokho bathi akwaneli. Ungathini ngalokho, ngoba bakhona bathi mhlawumbe bekumele bavume babuyele emsebenzini baphathise uZulu?
Ukuthi into eluhlupho ukuthi okwamadokotela ngama-conditions of service lo mholo, so it's not about i-pay kuphela, but ukuthi izinto okuze bezisebenzise emsebenzini ezinjengama-gloves lamaphilisi akukho. So uStive ukhulume ngokuthi yena uzabaholisa, so it's a temporary thing, it's not a permanent thing. Ngakuthi hayi madoda, mina ngizabe ngikhipha ithi ngokungaka, kodwa uma sithi 5 months kumbeni how many months, umbuzo uba yikuthini ngemva kwalokho kuyini okwenzakalayo. So into yakhe it's not a permanent solution, but ngabe kuthiwa uyacaca ukuthi hayi mina ngizangenela ngizabe ndinike okungaka, ngabe kuyazwakala kodwa ukuthi etikhonkona kwesikhathi esingaka, ngoba ngemva kwaleso sikhathi okuthi bazabuyela na ku-strike.